Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizaziza kuba minimize manxakwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction kodwa laba ama ceremonial mayors bona kavala amandla ukuze banikeze i-direction.
Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya elokho evota ekhangela amabandla ezombusazwe kulokhu khangela abancintisayo.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadela umsebenzi wakhe wobugqwetha, wadela inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esebhekane lesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala kulelo lizwe ekhululekileyo eleMandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki sebenzisa abantwana besikole emhlanganweni yabo yamarali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso le ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya elokhu evote ekhangela amabandla ezombusazwe kulokhu khangela okumele bakwenzele ngabantu abancintisayo ngokwabo. Intathe zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ye-We Pay You Deliver Consortium bethule impumelo yenhlolisiso yabo embuthwaneni owenzelwe Magolisi Resort. Iningi labakade besemhlanganeni lo liveze ukuba abayithembi ikomishini eqondisa ukhetho e-ZEC ukuthi ingasebenza ikhululekile, bekhuthaza ukuthi ukhetho lwezabelo lomasipala lwehlukaniswe lolukamongameli. Isikhundla sikameya sibuyiselwe amandla okuba ngu-executive mayor njengakudala. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eChitungiza and Manyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi lokhu kungaphathisa kakhulu.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizaziza kuba minimized manxakwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction kodwa laba ama ceremonial mayors bona kavala amandla ukuze banikeze i-direction banikeze labo ukuthi umsebenzi ufuze uhanjiswa njani.
Amadolobha amaningi abhekana lenkinga zokungenelisi ukusekela uZulu ngokudingakalayo okufana lamanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi, ukutholiswa kukagetsi, ukulungiswa kwemigwaqo lokunye okunengi. Umeya wedolobha leChitungwiza uKhansela Godwill Moshangwe utshelela umhlangano ukuthi inkinga lezi babhekana lazo zikhathi zonke minyaka yonke njalo zidinga ukusebenzelana ndawonye. Ethi ukuthuthukiswa kwezikhundla lesihlalo sikameya ungaphathisa.
Executive mayors, we should reintroduce executive mayor ceremonial.
Ukuqakathekile ukuthi sibuyisele omeya abalamandla ama executive mayor ngoba omeya abengelamandla ama ceremonial bengenelisi ukutshengisa ubungcishi lolwazi lwabo. Amandla elo town clerk ungumuntu oyabe engakhethwanga ngabantu.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo ezakhamizi e-Combined Arrival Residents Association eyingcithi njalo kwezombuso wamadolobha uMnumzana Mfundo Mlilo uphe umzekeliso wemali ezitholakala emadolobheni ethi iningi lazo ziya kuhlangothi lukahulumende olubuthelela ke imali yendleko kahulumende ezinara kulokuya emadolobheni.
Sangakhala idolobho leHarare liyale lahlekelwa imali engafika 70 million. Imali engasetshenziswa ukuthi imigwaqo ilungiswe. Sizothola ukuthi kunyaka ka 2017 izinara ibisele kumunicipal wedolobho leHarare less than 5 million okuthi ukuthi imali engafika 65 million ihamba kuhulumende ingalungisa imigwaqo. Uzathola ukuthi imigwaqo yemadolobheni ilokhe isiya ngathi quality yayo ilokhe isiya phansi.
Ingcwethe eziningi ezicubungulayo ngezombuso wamadolobha ezikade zikhona embuthaneni lo zikhuthaza uhulumende ukuba asekele amadolobha ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% yemali yonke ayitholayo ukuze asebenze kakuhle gcwalisa indingeko zeziqondiso zokuthuthuka kwamadolobha ngaphansi kwama-MTGs. Ezinye zazo zikhuthaze uZulu ukuba akhethe abameli abalakho ukumela izifiso zabo ethi kula madolobha alenhlelo ezile mali eziningi kodwa abakhokhelayo bengela ngitsho lolwazi lokulondoloza leyo mali lokusetshenziswa kwayo ngolanzelelo. Inkokheli zikahulumende zihlala zisitsho emhlanganweni yamarali ukuba kulandela ukhetho oluza kwakhona mhla ka 13 Ntulikazi lonyaka sebezahle belandele umbuso we-devolution ngokuphangisa njengokudingakala ngaphansi kwesisekelo sombuso. Inhlanganiso yokupay you deliver ibunjwa zinhlanganiso ezigoqela iHarper Group Trust, Harare Residents Trust, Bulawayo Progressive Residents Association, iCombined Harare Residents Association CRA, leMasingo United Residents Alliance lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekhathi izizalwane zakwele South Africa zisenza imisebenzi etshiyeneyo yokusiza umphakathi njengendlela yokunanza ilanga lokuzalwa. Lo waba ngumongameli wakuqala walelo lizwe lithola uzibuse eleNelson Mandela International Day kulexuku lezizalwane zeZimbabwe eJohannesburg ezikhethe ukuchitha lesi sikhathi zikhuthaza abeZimbabwe ababhalisele ukuvota ukuthi bengakhohlwa ukuya ekhaya bayivota mhlaka 30 kuNtulikazi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Endaweni eziningi zeSouth Africa kukuqela endaweni yemvezo esabelweni se-Eastern Cape lapho kuzalelwa khona uMandela. Abantu bebethakazelela ilanga le-National Mandela International Day. Endaweni eziningi zelizwe abanye bebesipha abahluphekayo ukudla, ingubo nokunye abakudingayo empilweni. Lokhu bebekwenza okwemizuzu engamajuma isithupha lasikhombisa 67 minutes njengendlela yokuhlonipha iminyaka engamajuma isithupha lasikhombisa iyaqedwa nguMandela elwisa ukucwasana ngemibala nokuncindezelwa kwabansundu. Ezinye izalwane zeZimbabwe eJohannesburg zikhethe kunanza leli langa zisenza okwehlukileyo. Phansi kobukhokheli benhlanganiso ye-African Diaspora Forum, abeZimbabwe laba bebesebenzisa isikhathi sabo lesi beselokishini le-UVA leJohannesburg besipha izalwane zeZimbabwe amaphetshana akhuthaza ababhalisele ukuvota ukuthi balungiselele ukuya ekhaya bevota. Obekhokhela lumkhankaso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abakuthole kulumkhankaso kuyadanisa omandisayo.
Esikutholileyo ukuthi abaningi ababhaliselanga ukuvota, abanye futhi abakhala ngakho bathi bona ukhetho vele selutshontshiwe, kanti ke abanye futhi besikhulumisana labo bathi bona akuselabantu abangamakhandidethi abantu abaqotho sekulamasela kuphela, bathi kabasakwazi ukuthi bavotele bani ngoba abantu bahamba befuna ukuthi baye ephalamende besiyajontsha.
UMnumzana Standlovu laye ophatheke kulumkhankaso uthi bayazigqaja kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo ukuhlonipha ezinye zezinto eziqakatheke kakhulu emzabalazweni kaMandela.
I believe Nelson Mandela walwela ukuthi general abantu global bebe le right to vote. So today, we come back with outside, you know, mobilizing people to vote. I think it's a good honor to a man like Nelson Mandela, who was preaching about Amalungelo Abantu.
Iningi eliphatheke kulo mkhankaso obukhuthaza njalo abangabhalisanga ukuthi bakhuthaze ihlobo zabo ekhaya ziyevota lithi ukuzinikela kwaMandela esenzela abanye yinto abafisa kakhulu ukuthi yenzeke kunkokheli ezanqoba ekhethonoluzayo. Le nto njalo efithizele umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa enkulumeni yakhe yokunanza lelanga.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
So wadela umsebenzi wakhe wokugqwetha, wadela inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esebhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa kukhanya bahle balahlekelwa lithemba ngokukhetho ngesikhathi besalelwa kuvota besemazweni. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo uphe incwadi yemvumo yokuthi amapholisa ayebopha ilunga lebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa i-warrant of arrest ngemva kokwehluleka kwalo ukuza emthethwandaba namhlanje. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
I-warrant of arrest leyo iphiwe amapholisa ukuthi ayebopha uKunashe Mutshemwa ongomunye wabancintisa bedinga ukumela ibulawayo South edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza edale. Umtshemwa ngomunye wabantu abane abafunyenwe belecala lokubangela ubudlongudlongo ekulwisaneni okuqhamuke emahofisini awe-MDCT kobulawayo ngombimbitho. Abantu abalishumi lambili babotshiwe ngemva kwalesi sehlakalo kodwa abane ababalisa yena uMtshemwa, uMalandu Ncube, uPhillips Maka lo-Eric Gono yibo abafunyenwe belecala ngakho ke bebemele bagwetshwe lamhlanje. Umanji uStembile Ncube uthi ubelungele ukugweba abane laba kodwa akwenzakalanga lokho njengoba uMtshemwa ubengekho. Igqwetha labane laba umnumzana Prince Buje Dube okade ekhona edale lamhlanje ucele uxolo esithi ubekhulumisana nje loMtshemwa isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba namhlanje. UDube ugcine evumelana lomthethwandaba ukuthi isigwebo sethulwe mhlaka 23 Ncwabakazi kodwa uzimisele ukuthi lesi sigwebo sethulwe loba kusasa nxa kuyukuthi uMtshemwa engatholakala. Ugcine ngokutshela intathe lezindaba uDube ukuthi ukungezi kukaMtshemwa laye kummangalisile okwamagama njengoba bebekhulumisana kuhle isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba. UMtshemwa labanye bakhe bebethoniswa bevela ngekhaya ngemva kokuvunyelwa uhlawula imali yesibambiso eyebail. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi owe-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, uthi wamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokuthi ibandla le-ZANU-PF lingasebenzisi impahla zesikolo kanye labafundi nxa liqhuba imihlangano yalo yezombusazwe. Umnumzana Obed Masarure isiphathamandla somanyanolo oyiwo owakhweza lolu daba emthethwandaba uthi bazamangalela ibandla lezanu-PF lingaqhubeka likwenza lokhu nge-contempt of court. Udaba lolu lulokhu lusahluzwa emthethwandaba ngemva kokuba ibandla lezanu-PF likhweze amaphepha aluphikisayo. Asizweni umbono wengcwethi kwezemfundo lamasiko umnumzana Isaac Mpofu ngalolu daba.
Thina abanye sikubona ukuthi lokho kakufanelanga ngoba kuphuthisa abantwana ukufunda njalo kungenisa abantwana emicabangweni engabalingananga. Izinto ezikhulunywa emaralini ziphongudlula emakhanda nje abantwana abakwazi njalo abakuzwa ukuthi kukhulunywani. Abantwana basuka babumbe imicabango ethile eminengi yayo engafanelanga. Nxa kuchothozwa abanye abantu, abantwana sebefunda ukuchothozwa abanye abantu. Nxa kuthethiswa abathile, abantwana labo sebefunda ukuthethisa. Sike sakubona kakhulu kakhulu ngombuso odlulileyo bese kuyangisa obekusenzakala emaralini ukuthi sekuphelile. Singaze satsho silile. Sibona thina abanye abezemfundo ukuthi abantwana abayekelwe bakhule bengangenwanga izinto lezi ezepolitiki. Ipolitiki ivele iyadunga ingqondo, iletha inzondo njengoba ngisitsho. Kumele abantwana bangathathelwa njalo isikhathi sabo sokufunda.
Ukusetshenziswa kwezikolo ke lezinye nje impahla zezikolo lokuthi ababalisi baye emhlanganweni lo.
Uvele kathi isikolo kuyini? Isikolo yindawo yokufunda, asiyo ndawo yezombuso. Isikolo yisikolo ukuthi abantwana bazuze ulwazi, babumbeke izimilo zabo, yikuqhwalisa abantwana engqondweni njengoba ngengatsho bezwa izinto zenzondo, zwa izinto zolaka. Amaticha nxa engafukwa ukuthi lawaye eralini, amaticha wonke kayisuka waleyo party eyabi kwenza lokho. Yikufuka abantu, kubamba abantu ngamandla.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezemfundo, sixoxelaye ekobulawayo. Live Talk lamhla sikhangela ukuqhubeka kwamalungiselelo okhetho lalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale leparlamente, amakansila lokunye kuhlelo oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhambo lwendizamtshina phakathi kwamazwe angumakhelwane i-Eritrea le-Ethiopia luqale lamhlanje ngemva kweminyaka ethile okuyisibonelo sokuvuselelwa kobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Umcebisi omkhulu kamongameli Donald Trump wezenotho engumqondisi wekhansili ye-National Economic Council uLarry Kudlow wetheswa umongameli Jinping wele China umlando wokudonsa inyawo kumacebo akhona okusisa ingxabano ekhona phakathi kwele Melika lele China kwezokuthengiselana. Esigabeni sethu lapho esikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah ubelethuba lokuxoxa lonkosikazi Lumbi Mlambo, yena owasungula inhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-JPC B. Dondolo encedisana labafowakhe ngemva kokubhubha kukayise. Linhlanganiso uthi bayibumba ukuqhubekelisa phambili umsebenzi owatshiwa nguyise wokunceda umango lapho abadabuka khona eNyamandlovu.
Unkosikazi Lumbi Mlambo, ngihlala lapha eTexas. Ngilemuli labantwana, ngabuya lapha eMelika ngo-1985.
Wavele usuyendile useZimbabwe kumbuyendele usula.
Ngendele sengifike khona eTexas. Labantwana ababili abafana.
Ngizwake usithi wena selasungula inhlanganiso. Ungasichasela ngamafichane lenhlanganiso.
I-organization yethu le sithi ngu-JB Dondolo. Ibizo layo ngelika baba wethu owasichiyayo. Ihlanganiso yaqalisa ngo-2012.
Layiqalisa ngenjongo bani?
Sayiqalisa ubaba lapha nesedlulile. Ubaba wayethanda ukunceda abantu. Wasichiya njalo lo msebenzi lo khonaphana adehlezi khona lo mama enyama yendlovu lapho esakhula khona. Sifuna ukuthi umsebenzi lo uye phambili siwuqedise ngoba kulo msebenzi omningi besisebenza nje khonaphana le university abathi yi-NUST ukuthi basincede ngama-research amanzi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kulani laphana emanzini ngoba sifuna ukuthi sifake i-water filter yamanzi ukuthi sincede abantu.
Likwenza lincediswa ngabanye abakhona lapha eMelika?
Ye, basinceda sibili labo lapha eMelika. Basinceda nje ngokuthi sometimes sifuna izinto ezincane njengezinto ezifana lezivalo, lama-window, lama-roofing, ama-equipment, lakho konke khona kukhanya esithi ngama-basic necessities ngoba kuyafunakala khona phana esibhedlela ekhaya.
So likuhambisa njani na ekhaya nxa kukuthi selikutholile lolu ncedo?
Siye khona lekhaya lathi siye kubona ukuthi sibone ukuthi lapho umsebenzi lo uhamba kanjani. Sihambe lakho futhi kumbe sihambe sikushiphe kuhambe khona kuye singakhona lekhaya. Baze sikufaka nje khonaphana emsebenzini.
Linhlanganiso vele lisungule njengemuli yakwenu kumbe nguwe wedwa?
Imuli yakwethu ayisini ngedwa, hayi sonke nje siyancedana ukuthi nje lathi siqedise umsebenzi kababa lo kube le clinic esebenzayo khonaphana enyama yendlovu.
Wena labafo wenu?
Ah, sibanengi sibili. Ifamily yethu inkulu kakhulu, si-11 total. Yini engikubonayo ukuthi uhambe kuhle. Sonke sanceda nje ukuthi sibone ukuthi uhamba kuhle. Ngebizo likababa wethu, uJP Dondolo.
Ikhonge ngizwa uthi wena lilomkhosi elilawo mhlaka 28 Ntulikazi. Ngowani lomkhosi?
Lapha mhlaka 28 siba lo mbuthano ukubona abancedayo khonapha eTexas. Sibabonga ngoncedo ngoba basiphathisa ngomsebenzi wethu lo ukuthi banganceda ngapi. Nxa sithi sifuna lokhu lalokhu, into lezi ezincane esifana lezivalo, lama-window, lakho konke ama-paint, ama-water pipes. Basinceda nje ukuthi bathi lathi silakho khonokho singakunika uhambe lakho ngosiya ekhaya uyefaka laphana uqeda umsebenzi lo. So siyabe sibabonga kukho abakwenzayo ngoba kuyanceda kakhulu sibili, even benika nje okuncane khonokho nje okuncane lakho kuyanceda kakhulu khaphana emsebenzini.
Lifuna ukubabonga ngayiphi indlela?
Funa ukubabonga ngokubapha imivuzo, ama-awards. Sinika abayisikhombisa abagoqela Monica Johnson, Leanne Locking, Noah Makasa, Kobe, Christina labanye abaningi.
Lahlangana labo ngaphi ukuze balincedise?
Sahlangana labo khonapha eTexas City. Saba ngabangane, sazana okweminyaka eminingi kakhulu. Labo babona ukuthi hayi lathi lapha ekhaya kulo mncedo, so basinceda sibili kakhulu.
Ilizwi ongaliphosela kulabo abasekhaya njengenhlanganiso, wena njengawo okhokhelayo bemuli yangini ukuthi lincedise eklinika yenyama endlovu?
Engingakusho ayikuthi thina lapha eMelika asilikhohlwanga. Ubaba wafa yela sekho, kodwa silesifiso sokuncedisa khona ngapho ekhaya. Sizoqhubeka siye phambili ngomsebenzi lo, lithole izinto zonke lula lani khona ngapho.
Ufiselani abantu ngalesi sikhathi sokhetho?
Sifisela ukuthi kube lokhetho oluhle, olulokuthula, wonke kube kuhle, kuhambe kahle, abantu wonke baphile kahle.
Lo bekungunkosikazi Lumbi Mlambo, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesithathu ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe enkundleni yeQueen's Sports Club namuhla. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
LeZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi ayisithupha lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali bonke. Kwathi lePakistan seliphendula latshaya amaranzi angamashumi ayisithupha lathoba munemunye kungakafiki ama-overs alitshumi njalo lilahlekelwe ngumdlali owodwa kuphela. Limpumelelo yomdlalo namhla itsho ukuba iqembu lePakistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano wemidlalo emihlanu yehlobo le-One Day International njengoba selinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe yilawo amaqembu okutsho ukuba njengoba sekusele imidlalo emibili. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo okaputeni weqembu leZimbabwe uHamilton Masakadza uthe vele iqembu lakhe namhla kalizange lidlale kuhle njalo sokuyisikhathi sokuthi bona njengabadlali beke bezinuke amakhwapha. Obebukele lo mdlalo njalo yintathe lezindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi inkokheli yomdlalo kakhilikithi kweleZimbabwe kumele igxoxisane labadlali abaxabana layo phezu kweholo ukuze kumiswe ukuba iqembu leli liyale lokhu libhaxabulwa kabuhlungu.
Ukudlala kweZimbabwe namhlanje akubanga kuhle njalo kuhle kwatshengisela nje ekuqaleni nje beqala ukuthi hayi abenzi kuhle ingakhulu laba abatshaya ibhola abayibo abakuqala abatshaya ibhola abamele behlale okwesikhathi eside bephakathi betshaya ibhola behlulekile okuyinto eyangisayo okokuthi iZimbabwe ayizake inqotshwe kanje kule nkundla eyeQueen's Sports Club. Nazani kumele kwenzakale kubana abadlali abanye njengabo Sikanda Raza labo Sean Williams kumele bephenduke bezoqinisa iqembu ngoba laba abatsha hayi kukhanya kwehlula.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamakhulu amabili lelilodwa emdlalweni wokuqala kwathi kwesibili litshaywe ngamawikhethi ayithoba munemunye. Umdlalo wesine phakathi kweqembu leZimbabwe lelePakistan ukhona ngolwesihlanu ukuthi owesihlanu njalo ngokugcina ukhona ngensonto. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ndisile themba liukholisile liuza uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lwaba ngumongameli wakuqala we South Africa ekhululekileyo ele Mandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethwandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki sebenzisa abantwana besikolo emihlanganweni yabo yama-rally. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhla.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.